Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mukela kweza kusihlwa kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 14 kulwezi 2023 ngontungamili nkomo endabeni zethu lamhlanje. Soku la manye njalo amalunga edalele parlamente awe TCCC asexotshiswe ku National Assembly la ku Senate. Lanxa umthethwandaba we High Court namuhla unxume ukuthi lokhu kuke kumiswe.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uThapamane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTCCC uMnumzana Thapamane Masaya. Yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende kanye lamalunga ezanu-PF. Elemelika leleBhilithane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu leHamas elePalestine elilwisana lele Israel emizameni yokwenqabela amanye amazwe ukuncedisa iHamas kulimpi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa isinqumo esethulwe ngumthethwandaba weHigh Court namuhla sisithi amalunga edalele parlamente awebandla eliphikisayo eleTCCC akumelanga axotshwe kudalele National Assembly leSenate ngozithi unobhala jikelele waleli bandla uMnumzana Sengezo Chabangu. Sokumlamanye njalo amalunga aleli bandla afika phose amachumi amabili axotshwe ngusomlomo wedale namuhla. Kubika uTaboka Ncube.
Lanxa isinqumo esethulwa ngumthethwandaba waphezulu oye High Court sisithi amalunga edale lePhalamende awebandla eliphikisayo leCitizens Coalition for Change ake ame ukuxotshiswa eNational House of Assembly leSenate ngozithi ungunobhala jikelele walelo bandla uMnumzana Sengezo Chabangu, sokulamanye amalunga asexotshisiwe njalo emadalelawa namhlanje. Edale leSenate kuxotshiswe amalunga amahlanu aweTCCC abagoqela uMnumzana Jameson Timba, Webster Maondera, lo nkosikazi Wongai Thome. Edala leNational Assembly umlawuli waleli dale uMnumzana Jacob Mudenda uxotshe amalunga alitshumi lantathu esithi ukwenze lokho engakaboni isinqumo somthethwandaba weHigh Court, kodwa wathi angasithola lesi sinqumo bonke abaxotshiweyo bazaviselwa. Okhokhela iqula lamalunga asedalele parlamenta weTCCC uMnumzana Amos Chibaya ukhulumele Studio 7 wavuma ukuba ngempela ungomunye wabaxotshiweyo lanxa kulesinqumo seHigh Court esokuthi bake bame ukuxotshwa. AbeTCCC bakhweze emthethwandaba udaba lokuthi uChabango ozithi ungunobhala jikelela lelo bandla kayisilo lunga labo. ngakho ke akalamandla loba ilungelo lokuxotshisa edala amalunga abo akhethwa nguZulu kukhetho lukangcwabakazi. Abanye abaxotshe namhlanje edala leNational Assembly bagoqela umsekelo wesikhulumeli seTripusi uMnumzana Gift Ostalo Seziba, Admochi Iyevero, Stephen Chatiza, Oliver Mtasa labanye. Imizamo ye Studio 7 yokuzwa umbono kaChabangu kumbe uMnumzana Khaliphani Phogeni ibe liphutha njengoba bebengasabela incingo zabo. Ekhuluma nge Studio 7 ngempela nsonto, uPhogeni uvumile ukuthi kwaba liphutha ukuxotshiswa kwamanye amalunga edala lePhalamende kuluhlu lwakuqala esithi basahlolisisa ukuthi bangalobela ePhalamende ukuze leli phutha lilungisiswe.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe namuhla sisole kakhulu ukubulawa kwelunga leTripuC uMnumzana Tafumane Masaya, yena otholakale egongotiwe izolo ngemva kokuthunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO kanye lamalunga ezanu-PF. Kumbiko esiwethu le enkundleni zokuxhumana, isigodlo lesi sithe uhulumende kumele aphenye lolu daba ukuze kuvezwe ukuthi uMasaya wathunjwa njalo wabulawa ngobani. Inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezibaliswa iHuman Rights Watch, Amnesty International kanye leSouthern African Human Rights Defenders Network lazo zethu le umbiko zibambene namuhla zisola kakhulu ukubulawa kukaMasaya, yena othunjwe ngomgqibelo ngesikhathi ekhankasela ibandla lakhe phambilini kokhetho lwama-by-elections olokudinga umeli wemavuku edale lePhalamende ngenyanga ezayo kulandela ukuxotshiswa komeli walesi sigaba ePhalamende ngozithi ungonobhala jikelele weTripuC uMnumzana Sengezo Chabangu. Umdeni kaMasaya kanye labeTripuC bathi ukhanya wabulawa ngokuganyulwa ngamabhemba. Sixoxele sifata amandla saleli bandla eMelika uMnumzana Tim Muringayi.
Namhla ilanga elibuhlungu kakhulu ngoba silahlekelwe ngubaba uTafumane Masaya. Wayengeladlakela lo muntu, wayengahluphananga lo muntu, wayengathethisanga nalo muntu. Into yakhe wayefuna ukuthi abantu beZimbabwe bebe le freedom of expression ezikampenela for his party. Engachayanga muntu, engahluphananga lo muntu. So le into eyenzakala eZimbabwe le eyokubulala abantu every time masi sehlukana ngendaba ze-politics, hayi asikuchiyeni isihlobo zami. Laba abasetshenziswayo bethunywa ukuyebulala abantu, siyakwazi ukuthi iZANU-PF yiyo ebehind konke lokho. Mabe sithi bona babambe zonke indawo ze-CIO, zamapolisa, zamasocha, ze-military intelligence, kanti pho kuhamba njani ukuthi abantu lokhe bebulawa by the unknown. Sibona kuhamba njalo futhi ngendaba zama-minerals ethu, gold mafia, ukuthi i-gold yayichayela i-double up abantu bengakwazi ukuthi kuya ngapha. So yikho esikutshoyo khonoko ukuthi iZimbabwe kathesi kumele kube labantu abafuna ukukhokhelayo, abalothando lwabantu, abalothando le future yeZimbabwe. Ngoba siyabona ukuthi lokhu ungalokhe kuhamba phambili, hayi asikwazi ukuthi kuzozala nkomoni. Ngoba abantu beZimbabwe, they have been patient. Abanye, they have not recovered from since 1965 kuchaywa impi liberation till now. So sithi hayi asihlaleni phansi maZimbabweni, sibone indaba yokuthi sikhiphe iZANU le lo mnangagwa wabo, ngoba sebehlulekile ukubusa iZimbabwe in a free and peaceful manner. Thina asilabantu abalodlakela, thina asifuni msindo, sifuna i-peace in Zimbabwe. So lokho kubuhlungu.
udlakela lolu alusoze lwethuse amalunga enu ecine engasayivota yini kuma by elections
ukuthi ama by elections baza siyethusa o kwesasaba angikuboni mina ivote yafelwa ngabantu during the liberation struggle so lokho kokuchaba abantu besethusela abantu since 1980 akusasebenzi ngoba it's a constitutional and fundamental right. It's like your right to breathe, exhale. So your vote is your right. Nishonjalo kwabantu abakhulumayo ukuthi izani zachaya abantu during the by-elections and everything. Hayi konke lokho siyakwazi. But imvumo yakho yokuthi uvote is yours, born with it. And it's constitutionally mandated.
Umnumzana Tim Moringai isiphathamandla sebandla le-TRIPC khona pha eMelika. Isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi ibandla lakhe alilani lokwenza lokuthunjwa kumbe ukubulawa kwabasekeli be-TRIPC.
The Voice of America.
Ele Melika lele Pilitane asethule ezinye izijeziso zenotho eziqondiswe kwabeqembu lakwele Palestine ele Hamas lona elilwisana lelizwe lakwele Israel. Injongo yezijeziso lezi ngeyokwenqabela ele Iran labangane balo ekungeneleni encedisa iHamas kulimpi esingene kunyanga yesibili. Umphathi ntambo obona ngezemali kuhulumende weMelika, unkosikazi Janet Yellen, wethule umbiko namuhla esithi ilizwe lakhe leBhilithane ngokuthatha lelinyathelo bazama ukuvimba iHamas ukuthi ingafinyeleli uncedo lwemali yokuqinisa impi yalo. Lokhu kugcizelelwe ngumphathi ntambo wezobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, umnumzana Anthony Blinken, yena othi lezi zijeziso zizanceda kakhulu ukuthi iHamas ingatholi uncedo lokuthenga izikhali. Ele Israel lithi abe Hamas babulale abakulelo lizwe abaphezu kwenkulungwane 1200. Ngenyanga edluleyo babuya bathumba abaphezu kwamakhulu amabili i-240 abane babo asebakhululwayo. Abe Israel baphindisele ngokubulala abesiPalestina abazinkulungwane ezithumi lanye 11,000 abagoqela abesifazana labantwana abangahlomanga. Iqembu leHamas likuluhlu lwamazwe agoqela ele abalwa njengamaqembu abahlamuki ama-terrorists ehlelwa ngamazwe afana leMelika, Israel lomanyano we-European Union. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi yecubungula ezomnotho umnumzana Masimba Kuchera, yena othi usekela labo abakhuthaza ukumiswa kwalimpi phakathi kwe-Israel leHamas.
Katensi ngibona njengani umungameli ubaba uBiden wase-America lezinye inkokheli zase-Europe yiwo abangalalelwa ngubaba uNetanyahu nxa kuyikuthi sifuna ukuthi impile ime. Ngelinye icele la ngikhona ngibona njengani inkokheli zase-Iran kumbe inkokheli zase-Saudi Arabia bengakhuluma le Hamas uze layo imise impile.
Kubona ngani ele Zimbabwe lingaba ngelinye lamazwe angathinteka aphazamiseke kwezomnotho ngalimpi yele Israel kanye leqembu leli ele Hamas lakwele Palestine?
Kathesi umnotho waseZimbabwe awukahlaselwa impile. Impile isasekatshana kakhulu lo mnotho waseZimbabwe. Kodwa kuye ukuthi impile izaqhubeka njalo ezinye umbe amanye amazwe azangenela uzananzela ukuthi layo iZimbabwe umnotho wangkhona uzaba affected kakhulu ngoba e-Middle East yikho okuvela khona amafutha awe petrol le diesel esiwasebenzisa lapha eZimbabwe. So ukuqonga kwempilei kungenza ukuthi layo intengo ye-petrol le diesel ikhwele, bese wenza ukuthi umnotho waseZimbabwe uguqe ngamadolo ngoba siyakwazi ukuthi amagetsi ayahlupha lapha, njalo into eziningi sisebenzisa i-petrol le diesel ukuthi zihambe from point A to point B.
Umnumzana Masimba Kutshera yingcwethi ecubungula ezenotho. Izakhamizi zeGulati esiqintini seMatobo zikhala ngokusilela kwenhlelo zentuthuko kulindawo. Zithi imigwaqo efileyo yenza ukuthi kungabi lamabhasi lezimota ezithwala uZulu, njalo zithi ukuze zikhulumisane lezihlobo labangane ngabomakhale khukhwini kumele zigade izintaba kumbe uxolo sihlobo zami, kumbe zigade izintaba ziye lapho okuphakame khona zisiyadinga amagagasi. Ubika uEzra Chisa Spanda.
Abahlali balindawo bathi intuthuko bayizwa ngelikabathi ikhulunywa kwezinye indawo. Isekamizi umnumzana Jay Mkanda uthe eGulati akulalutho.
Akudevelophi. So ngoba asithi kalesi imigwaqo isile iyafuna ukuthi ilungiswe. So ngezandla siyakuzama kodwa kuyasikhulela ngoba bekufuna ukuthi vele kulezi khali okumele zivele zilungise imigwaqo. Kodwa wonke akasidibani lakho. So ngokunye okubisela intuthu yethu emuva imigwaqo i-DTF yathi iza kuyilungisa, akula khathesi uwalungiswa lapha akade belungisa lapha ngamafoti bethu abamadiasporas.
Izulu lesiqhotho lisanda kubhidliza isikolo seTogwe Primary le mizi embalwa. Esinye njalo sekamizi umnumzana Jonathan Ndlovu ukhala ngokuthi imifula angenamabholoko yenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuchapha nxa igcwele.
Ungachapheki kunje kubaba, sasiphiwe into lapha fake la pele ukuthi isiphi president iphele komabikwe mabikwe so angkapheli la lokho kungandle kozonto kuyakufanana lakho lokho sithele uncedo isincedisa bakithi abantu abaningi bakhanya ngebooster sikase ezintabeni baba siyafuna siyadinga ibooster entabeni sesinetwork siyaluthola akula foni njengoba sigulela ukuthi njani sikumele sike entabeni ebusuku pathi kobusuku umuntu akangisamthatha aphi uthi akula asinyoke zaphi imamba zoda baba amaphimbambali.
Olunye ukuthi bonhlupa kakhulu kulesi sigaba ukuthi amagagasi abomakhale khukhwini awabambi kuhle, okwenza ukuthi izakamizi zehluleke ukuxhumana lezihlobo labangani abakwezinye indawo ngitho lasenkundleni ezisetshenziswa ngabaningi ezifana le-WhatsApp. Izakamizi zithi ukuze zisebenzise omakhale khukhwini kwesinye isikhathi kumele ziqanse intaba zidinga amagagasi khona ezithi kuzifaka engozini yokulunywa zinyoka. Nangumnumzana Elvis Moyo.
Nangasobebude imonakalo yabo isikhona esigabeni sehluleke ukuthi sithintane. Just because ngoba sila network. Ukuze ube le network sokumele ukhwele intaba ukuze uyethola i-network. Then eminye ezinye eminye information siyithole sivela outside the country. Ngoba nabantu abanye babe besitshela ukuthi ha kathi sesisizwe ngapho sokuthiwa sokuthe kodwa thina sebe singakwazi just because ngoba asila network.
Esinye njalo sekamizi umnumzana Jerry Skhosana uthi sebakhalaza bakhalaza kumakampani abomakhale khukhwini kodwa lanamhlanje akulalutho oseluguqukile.
Ngenxa silandelela basitshela bona ukuthi ama-subscribers malutshwane ngoba thina sifaka ama-address ethawa asifakawa la. So bese bebona ngani babe bedlalisa imali yabo uzofaka i-booster kit. Lapho-ke siyacela kulandelelwa esibili ngoba yikho ukusuphayo singaze sitshiye kunjalo nxa wazange kubatshela ukuthi hayi thina sibaneke sesizamile ukuthi information le physical sibe layo. Sizama ukudinga ama-subscribers siwa over 9,000 abantu abalapha abasebenzisa amafoni.
Ephendula imibuzo ye-Studio 7 phezu kwesimo semgwaqo umgcihlalo wekhansili yamatopo njalo engukhansila kawa 22 umnumzana Tobias Banda uthe umasipala wenza konke okusemandleni akhe ngaso sonke isikhathi.
Umgwaqo wethu phose yonke ifile, imigwaqo yethu yonke siyazama njengecouncil ukuthi imigwaqo siyilungise njengoba niyakwazi eminye imigwaqo yeministry eminye ngeroads eminye ngeyani kodwa phose le ethu ecouncil siyazama
iStudio 7 ixhumane njalo lomanjinela omkhulu wekampani yamakhalekhukhwini yeNet1 umnumzana Christopher Muchechemera yena othembise ukuthi bazazama ngazo zonke indlela ukuthi amagagasi atholakale eGulati ukuze abantu benelise ukuxhumana leli hlobo nabangani kalula futhi benelise ukulandela izindaba ezenzakalayo elizweni laphandle ebulenjini be-internet.
Ngizaba lequla lami likhangele indawo le ngibone kunemizamo bani eyenziwayo indawo ngoba sisebenze endaweni eziningi zemaphandleni. Ngizatshela iqula lami eliyabe lisemasedeleland lihlolise elingafaka khona i-base station yokuthola amagagasi kamakhalekhukhwini njalo bazayo kuyafika kule ndawo.
Abe iConnect labo bathembisa okufanayo nangu manjinela wali company umnumzana Thawona Chakachira.
Let me fix that one for you. I will fix it for you definitely. But I look up with my planners and see how quickly we can get the network up there.
Mana ngilungisisa udaba lolu. Ngiza kulungisisa ngizakhuluma labahlolisa isindawo le inetwork itholakale.
Izakhamizi zithi imatobho ngesinye seziqindi esabelweni semandebeleni ezisale emuva kakhulu kunhlelo zentuthuko. Imali yeStudio 7 ngisegulathi yamatobho Matabeleland South Province. Ikamera mngeza Jesus Banda.
Ingcwethi kwezempila kahle zithi abesilisa abanengi okugoqela abasakhulayo labadala babulawa imikhuhlane elapheka lula ngoba balesidensi sokuya ezibhedlela ukuyadinga ukwelatshwa nxa bengezwa kuhle. Kubika uTobias Mudzingwa.
Njengabo bonke abesilisa emhlabeni jikelele, abesilisa beZimbabwe babikwa bengasukumeli phezulu njengabesifazana ukuze bekwelatshwa ezibhedlela nxa bengezwa kuhle. Inhlanganiso yeWorld Health Organization layo yakufakaza ukuthi abesilisa abanengi emazweni awezwekazi leAfrika bayadonda ukuya ezibhedlela ngenxa yezizathu ezijiyeneyo kodwa isihamba phambili kuyikuthi bayabe bengafuni ukubonakala njengamadoda angaqinanga alaliswa phansi yimikhuhlane. Umqondisi wekilinika enceda abesilisa ngezempilakahle eMens Health Clinic Zimbabwe, umnumzana Ben Ncube, uthi abazali balomthwalo omkhulu wokufundisa abantwababo abangabafana ngokuqakatheka kokulondoloza impilakahle yabo.
Siyakhuthaza abazali ukuthi khona nabekwanisa ukunceda abantwababo nge-support njalo ke lama-finances lokubhadala ukuthi bekwanisa ukubuya esibhedlela. Thina lathi siyazama ukuthi khona nama-prizes ethu ebelawa ayenza ukuthi even abasakhulayo bekwanisa ukubuya bezothola usizo.
Udokotela wempilo kobulawayo umnumzana Solwayo Ngwenya uthi ngokungayi esibhedlela masinyane abantu bafaka impilo zabo engozini enkulu.
Kubi kakhulu ukuthi umuntu nxa egula engahambi kuyabonwa ngodokotela kumbe ngomongikazi ngoba umkhuhlane uyabe ukhula usiya phambili. Ethi nxa ethi yafika esibhedlela kuthola ukuthi hayi isikhathi sesihambile sokuthi too late ukuthi bamncede umuntu aphangise ukutshona. Yikho siyaxwayisa kakhulu ebantwaneni abafane nangani bancane laba kuthiwa ngama youths ukuthi bangaze bazenza ukuthi baqinile kakhulu. Imizimba yonke iyafanana nxa umkhuhlane sukhona bagijime baye esibhedlela.
Osakhulayo umnumzana Kubuya Majahana uthi abanye abesilisa besaba uyahlolwa ngodokotela ezibhedlela lasemakliniki ngezizathu eziningi.
Okunye mfowethu mboni ngazani wesaba ukuthi umuntu esehambile bamtshele ukuthi hayi usubanjwe lo mkhuhlane kumbe sokuyafuneka lokhu lalokhu. So umuntu usuka nje ukuthi hayi ngcono ngihlale nisebunyameni bese ngihamba kudokotela ma sezishubile ungasela plan ukuthi ngingathini.
Omunye osakhulayo uThabani Mlilo umlobi wengwalo njalo ofundisa intsha ngezamabhizimusi uthi amasiko lawo angesinye sezizathu eziyenza abesilisa bengathandi ukuya ezibhedlela.
Amasiko ethu lendlela esiphila ngazo kuba lokubangela ukuba abantu bangahambi kuma-health facilities ngoba sebe kule inye umbono yakukhona ukuthi okudinga usizo ngokwabafazi kumbe amankazana. Na njengamadoda khonokhwana nje ukuba le belifu ukuthi kuthiwa njengendoda ufuze uqinisele umzimba wendoda uyazilapha
Umbono kamlilo ugcizelelwe ngosakholayo weGwanda unkosikazi Sibongumusa Ncube yena othi iningi labesilisa alifuni ukubonakala ngani ngamadoda angaqinanga.
Indlela esikhulisa ngayo abafana ikho kwenza ukuthi bekhule bebe ngamadoda abayesaba ukuya esibhedlela ngoba besitshela ukuthi indoda kumele iqine, indoda akumelanga idedese lokuthi inyembezi zendoda ziwela esifubeni. Yikho bekhetha ukuthi ngangcono bewele phansi, begulele ezindlini, befihle.
Ocubungula indaba zabatsha njalo engumbalisi ekolitshini leLupane State University, umnumzana Mbulisi Ndlovu, yena ukhonone ngesiphatho esibi sabasebenza emtholampilo esithi lokhu kungaba ngokunye okwenza abesilisa bengafuni ukuya kwelatshwa.
Abongikazi bona laba abemtholampilo lamadokotela kawafundiswanga esingathi ngesilungu kasensitizwanga kundingeko zama-adolescent. So nxa befika laphana mebhindlela bawaphatha ngayo, uyathola ukuthi yenza ukubana abatsha laba bagcine besesaba kusasa nxa bengagula ukuthi babuyele emtholampilo wona lowo ukubana bayethola impilakahle leyo. Then okokugcina, isizathu sokugcina yikudula, hhayi imtholampilo sudula.
Ezinye ingcweti ezisebenza labasakhulayo zithi uhulumende kumele amanyane lenhlanganiso ezizimeleyo baphume lemikhankaso yokukhuthaza ontanga banamuhla ukuthi badinge usizo lokwelatsha umkhuhlane usalapheka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Umqeqeshi weqembu labesilisa eZimbabwe emdlalweni wenguqu uBaltimore Brito useveze ithemba lokuthi amaWarriors azaqhuba kuhle emdlalweni wawo lele Rwanda kusasa. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma phezu komdlalo wesibala sika Group C ozaqhutshelwa enkundleni yeHuye khona le kule Rwanda kusasa emini, uBrito uthe sebehlome baphelela njalo amalungiselelo abo ahamba kuhle.
Siyakwazi ukuba iqembu leRwanda lidlala njani emva kokubukela imifanekiso yalo lidlala. Njalo sile ngcwethe ecubungula umdlalo wenguqu esiphiwe ikomiti eqondisa umdlalo wenguqu kweleZimbabwe. Sekungenzeka kodwa ukuba bantshintshe ukuthile, yikho lathi kumele sibe nawethu amaqhinga aza kwenza labo badideke ukuba kuqhubekane ngathi.
UBrito uqhubekele phambili wathi abadlali yibo kumele badlale ngokuzimisela okukhulu ngoba isikhathi sokulungiselela imidlalo yeqembu lesizwe sisifitshane.
Siyakholwa kukho konke ebesikwenza silungiselela lo mdlalo, njalo sisebenze kuhle labadlali. Kodwa bona yibo kuzamele badlale ngenhliziyo yonke ngoba isikhathi sokulungiselela umdlalo sisincane. Sikubonile ukuba baze lapha ngoba beziqhenya ngelizwe labo, njalo bazimisele ukulilwela.
Umdlali odlala eSengilandi uMavelas Nakamba laye ugcizelele ukuba bona njengabadlali kuzamele bebophe ziqine ukuze baphumelele.
Sesilinde ukuqala kwawo umkhankaso, njalo siqala ngawo umdlalo wethu leRwanda. Sizathatha umdlalo ngamunye ngamunye, njalo siyazi imidlalo yeqembu lesizwe yehlukile kule midlalo yamaqembu. Yikho lathi njengabadlali siyakhuthazana ngesikhathi sizilolonga ukuthi senze kuhle, siphakamise ilizwe lethu.
Ilizwe leZimbabwe likusibala sika Group C kumkhankaso wokudinga amaqemba wezwekazi laseAfrika aza kuyaphatheka komncintiswano wezwe zomhlaba ndawonye leBenin, Lesotho, Nigeria kanye leSouth Africa. IZimbabwe izadlala leNigeria emdlalweni wayo wesibili ngensonto ezayo, njalo lo mdlalo lawo ozaqhutshelwa khona le kwele Rwanda. Njengoba ilizwe leZimbabwe lingela nkundla elungele ukuba lingadlalelwa imidlalo yezinga laphezulu, Melesizwe 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Njanji. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokuthunjwa lokubulawa kwelunga le-Triple C umnumzana Tafumane Masaya. Siziphethe ngebezihamba phambili. Sokulamanye njalo amalunga edalela eParliament awe-Triple C asexotshiswe ku-National Assembly laku-Senate namuhla. Lanqanje inkantolo ye-High Court inqume ukuthi lokho kumele kumiswe. Kwanele Mthwaka zomuhle, likhumbuleke luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.